Siyabonga Kips Dube selamukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo umhla ka 25 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingalichona njani sulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZimbabwe People First lithi lihlangana loZulu esigabeni zonke zelizwe likhulumisana laye ngebandlaleli.
Yeah, hayi siyabhotabhota sibili amaprovinsi wonke njengu-10 abantu baku-ground kathesi bezama ukuyintroduce iparty isirejistiwe isilethwa kubanikazi bayo njengoba kuthiwa People First.
Kambe ikhefu lephasika selingele ukuthengisa impahla kuphela na?
Imthandazo yabizo zakho.
Esequbeka ngodaba lokuhlaziya umbhuqazwe weGugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZimbabwe People First lithi liphakathi kokukhulumisana loZulu kundawana zonke zelizwe ngokusungulwa kwaleli bandla elikhokhelwa nguNkosikazi Joyce Mujuru. Kusasa iziphathamandla zaleli bandla zizabe zisedolobheni leVictoria Falls. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele isiphathamandla esiqoqa inhlelo zaleli bandla uMnumzana Max Mkandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, hayi siyabhotabhota sibili amaprovinsi wonke njengu-10 abantu baku-ground kathesi bezama ukuyintroduce iparty isirejistiwe isilethwa kubanikazi bayo njengoba kuthiwa People First. Of which mina nje lami nje kathesi ngikhuluma ngise-Follows lapho engilungiselela khona ukuba le Star Run eza kuba khona mhla ka-27 ngesonto ngo-2 sisiyachayisa ngo-4:30. Kuyikukhulumisana loZulu simqhubelo okungoku wakhe ukuthi ebeyazi People First yakhe ukuthi siyamukeliwe yizek ukuthi government sikwazi ukuthi sokulelinye ibandla elikhangele ukuthatha umbuso sisi independence ibe khona kule bandla sibile selikhangelele khona lapha ukuthi khona liguqule izinto ngokubeka uhulumeni wabantu ikuthiwa iPeople First. Azi ukuthi kulamabandla amanye abefonyiwe lapha ikakhulu iMDC ibinge ama trade unions izisebenzi phoke lenye ngekaZulu wonke People First abantu kuqala bona abantu bathini ngombuso nalokhona unalowo nxa abantu belokuhonona ngalo umbuso khona nanto ke ibandla labo abalamukele kelelo bandla beliphephethe befake inkokheli zabo yikho sikwenzayo kathesi sibhoda nje ngelizwe.
Manje ungasitshela ukuthi baya kwamukela yini lokho abantu amazweni bayathatha njani?
Ngenxa yalo umama lo umfelwakazi umama uMjuru abantu baphambi kwebandla kakhulu abantu sebefuna ukuthi ngikhona ngakusiya ngabo ngakuvele kuvuka kusasa kulokuya ekhethweni behle befaka uhulumende wabo ngoba bathandele umama lo ngiye bamthandileyo bathande iparty ngoba ngeyabantu abantu kuqala basebethanda ke lo umama lo ukuhlukuluzwa kwakhe eselwe ukuhlukuluzwa kwakhe exothiwe kaze ngebe lempendulo kukho wathula njengomuntu ongumama ngakho ke bathande khona lokho abantu yikho abakukhangeleyo ukuthi khona hayi pho amandla njengoba sebeke kuwo bona njengoZulu weZimbabwe bawamukeleke loli iqembu leli ukuthi ke libe yilo elithatha umbuso kuzanu eliye ebusayo kwakhathesi ngokuyavota ingqe isithi isikhathi sama-elections.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla isiphathamandla esiqoqa inhlelo zebandla leZimbabwe People First obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVictoria Falls. Kambe ikhefu lephasika selingele ukuthengisa impahla kuphela na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi uSeni Sibanda, umqondisi womanyano weChristian Alliance.
Liviki e-Easter kumbe ephasika iqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi ukusungulwa kwesiKristu kuvelela khonapho. Kungala iPasika ukufa kukaJesu lokuvuka kakhe. Vele sona isiKristu into lethwa isiKristu leyo siyaziyo ngabe kasikho. Ngakho iqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi abantu babe becabanga, bethatha isikhathi sokucabanga sokuthi uNkulunkulu yena ongela kuqalisa, ongela kuphela, kodwa wazenza waba ngumuntu, wazohlala lathi, wakwanisa ukuzwisisa inhlupho zethu, wazwisisa ubuyanga bethu, wazwisisa ubuhlungu bokufelwa, wazwisisa ubuhlungu bokuyalwa ngabantu, wazwisisa ubuhlungu bokuba umuntu oyisiphepheli. Kutsho ukuthi uNkulunkulu wazwisisa yonke into umuntu ayizwayo nxa elapha emhlabeni, ukwenzela ukuthi azwisise ukuthi angasincedisa kanjani. Ngakho yena akafanani lamaKristi akudala ayekhona esijudeni ayengazwisisi ukuthi umuntu kwezinye isikhathi uphila njani. Yena umuntu waphila waba umuntu njengathi.
Siyabona ukubana lezi nsuku sekuthengwa amaqanda, ama-Easter eggs, lama-chocolate, lokunye okunjalo. Kanti vele kungenelana njani okunye sesikubona lezi nsuku?
Mbona ngani leli dili elePasika elokukhumbula ukuzalwa lo, okukhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu. Laba abamabhizinisi, abezitolo, yibo abangani sebathumba ikhefu leli, balenza laba ikhefu lokuthengisa izinto zabo. Ngakho siyananzelela ukuthi bayagcwalisa ke konke lokho okokuthi kube lemvundla ePasika, izinto ezavele zingekho, ngoba umvundla ungena njani esiphambanweni.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi womanyano weChristian Alliance, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lwekhefu le-Easter sixoxe labalaleli be-Studio 7 ngaleli langa.
Ya, ngingubhekisipho. Okwamanje ngiphumule ngisuke eChurch-i ngibheke iTV. La ngingathola khona isikhathi ngizoya ekhaya ngiyobheka, ngiyobona abanye, ngibabuyise omama bami, labafowethu, labangane engafunda labo. Ya, bakabayenjoyeka i-Easter, bathandaze, yonke into izohamba right. Imthandazo yabizo zakho. uNkulunkulu uyabathanda, uNkulunkulu uthanda wonke umuntu. Babekezelelane lapho ngoba ngazwisisani khona, bazwisisane, bakhulumisane.
Sanibonani, igama lami nguSandra, ngifona ngiyarare eZimbabwe. Namhla sivuke ekuseni sayesontweni, saphenduka ngkhaya, sahlala lesihlobo labangani, sakhonisa ilunch yethu. Okwakathesi siloko sihlezi sikhonisa jeli. Bengifuna ukuthi kona ngingelele umama lo labogogo bami abasebulawayo, nezihlobo zami ezisezimbabwe, lalabo aba-out of Zimbabwe. I-message yami engifuna ukupha abantu yona ngeyokuthi lidlale i-Easter kuhle, kodwa singakhohlwa ukubonga uNkulunkulu lowasele izolo zethu eCalvary. Ngiyabonga.
Labo ke ngabalaleli be-Studio 7 ebesixoxa labo ecingweni. Njengokulithembisa kwethu ngolwesine, lamhlanje siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lapho esixazulula udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe lomfundisi uDokotela Ray Motsi owenza izifundo zakhe zePhD ngokubhala ngegugurawundi kanye lomqeqetshi ekolitshini lakwele South Africa uDr. Shepherd Mpofu onguye osungula lingxoxo.
Inkinga yokuqala ukuthi indaba le ayikakhulunywa ngayo. Abantu abalahlekelwayo ngesikhathi segugurawundi abakatholi ukuthula ngalokho okwenzakalayo. And okwesibili, ngike ngenza i-research a lot ngegugurawundi. I think I've written about maybe amapaper ngu-3 to 4. And abantu uma bekhuluma especially kumaphephandaba la akwi-intanethi, bayatsho ukuthi bafuna ukuthi indaba le kukhulunywe ngayo openly. Abawonayo bakhulume, baxolise, nalabo abawonelwayo babekwazi ukuthi they can forgive ama-perpetrators egugurawundi. Ngibona ngani kuma-genocides wonke ayenzakalayo, into enkulu kakhulu yikuthi abantu bakhulumisane ngayo, badinga indlela zokuphephisana. Ngabe kuyabhadalwana or abantu abangabe benza ama-atrocities la baphumele egcekeni bazikhulumele ukuthi benzani?
Baba Motsi, wena ungumfundisi, bathi kuxolelana, uyamxolela umuntu nxa egcele uxolo, uyamxolela njalo lanxa engacelanga xolo lapha kuphathwe njani nga labo abamaperpetrators angkhona bengazicelanga uxolo
into ekhona ukhinga ukuthi khona abantu abafuni ukuthi baphume egcineni kucace ukuthi kanti kuyini esikhuluma ngakho kungani abantu badlala amacatshelwane nxa abantu bengaphumelana egcekeni ukuthi kulomonakalo yikho nxa kulomonakalo kungathiwani ukuthi kaninginingi abantu abesindebeleni bangani bayahlanya nxa bekhuluma ngezinto zeGugulawundi because uhulumende labanye abesishoneni bangani abavumi ukuthi leyinto into ekhona ebantwini lamanxeba akhona lokho ekhona so ukuthi siqalise ekuqaleni ukuthi kuyini okukhona okwenzakalayo that is where we need to start ukuthi wonke umuntu abe ndawonye lokuxolelana lokhu kuzabuya phambili ngoba abantu sebevumelene ukuthi kule problem kanti bangavumelana njani abanye bangakavumi ukuthi kule problem
kodwa kwenziweni ke Mpofu ukuze kuxolelwane kumbe kuze kukhulunyiswane
kula ma reports esiyaziyo i1 eyenzwa ngabo Colter le Catholic Commission for Peace and Justice ende umgabe lokwehleli phezulu kwale eyenzwa nguChihambako i report yakhona sikwazi ukuthi kwakhulunywane ende ukuze abantu baxolelane kumele kwaziwe ukuthi kwenzakalani ende imasikhuluma ngeGugulawundi okwamanje kulezi zizathu ezingaba zintathu zokuthi iGugulawundi yenzakala yokuqala ukuthi kwakulama dissident esibili umgabo wayefuna ukubulala abasekeleli bezaphu loJoshua Nkomo which effectively means amaNdebele esithathu kwakule super zap yayisponswa yi-South Africa. I'm not saying ukuthi
South African government
iqiniso but ama-reasons la amathathu or engaba maningi but into ekhona ukuthi iqiniso kasilazi ukuthi kuzoxolelwane kumele iqiniso livele egcekeni
into lezi kumele zibhalwe phansi ukwenzela ukuthi icala kaliboli phela sibhaleni izinto phansi ukuthi baye ithuba isikhathi sesifikile lokhu singakuvumbulula ukuthi kukhulunywe ngakho sobala ngoba kathesi mhlawumbe isikhathi kasenelisi njengoba umuntu angeke aba lipholisa abe ngumthuthisi abe ngujaji abe ligceda futhi yena ngokwakhe abe nguye futhi o-victim akwenzi so engxenye kumele sikhethe ukuthi kuyini esingakwenza kathesi ukusiza abantu ukuthi abantu vele bathole usizo bayenelise ukuphila impilo zabo besiya phambili sibhale izinto lezi phansi sisiya phambili
lo ke ngumfundisi Ray Motsi obexoxa lo Dokotela Shepherd Mpofu ingcwethi ecubungula izombusazwe bendawonye lo Praxedis Jeremiah weStudio 7 elilalele emsakazweni weStudio 7 sisakaza sise Voice of America eseWashington lisithola kumagagasi aku 909 AM shortwave 4930 605 laku 15460 kHz okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane
siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga namuhla sihlaziya udaba labantwana abaphila lobugoga kanye lendlela abalondolozwa ngayo elizweni sixoxa loNkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalele eParliament njalo elwela ilungelo labesifazana labantwana yena osanda ukwethekelela isikolo seKing George VI lapho okulondolozwa khona abantwana laba siya kwamukela kuhlelo
ngiyabonga Thandile
Lichongani lapho kuthi uhulumende kabananzi laba bantwana
uhulumende ungakhangela ibudget yethu abantu abagogekelanga akula isipeni abayiphiwayo and ube kwazi njalo ukuthi bathe kimi emhlonitshwa lathi siyangena emacansini ingculaza iyasibulala siphinde sibulawa yendlala siswela lona idola ukuthi ngigade umthova ngiyefika ngapi eOI ukuthi bangikhangile ukuthi ngilayo le ngcunuza ngcunaza abanike lamapilisi. And njalo indlala isivulala ngokuthi kasisebenzi sikhamba sicela kulelile ngocela khona ungaphumila lutho. So uhulumende laba bantu la kumele abone ukuthi kule mali ayifaka eceleni ukuthi laba abantu abazali abalabantwana laba banelise ukuhambisa abantu abantwana besikolo ngendlela elula. Iningi labo abanye babo bayahaya amaskania afuqwayo ngabafana emgwaqweni la bebhadala idola. Uzasuka laye enkulumane le esiza la e-King George akungitshele ukuthi yikuhlukuluza okunganani okwedlula khonoko ukuthi kambe shua ngakuthiwa kule bus eyathengela i-King George ithwala wonke ama le Waterford stimulation center bathwale labantwana everyday ekuseni kuma pick up points ukuthi bayefika esikolo kwenze ukuthi bazalilake bake batshaye ngomoya. Njalo kule nkulumo eziphumayo phakathi kukaZulu ezithi khona umama ozele umntana ogogekileyo uvele waye lawyer kumbe wayevele ufuna ifuna ukukhiphisisa ayisikho khonoko ngamaluba kaNkulunkulu lawana. Okukhona okumele sikwenze thina njengoZulu yikuthi siwalondoloze siwathele amanzi siwafake kunkomele siba ukwenzela ukuthi impande zabo zigxile ziphume lokudla okuzadliwa nguZulu wonke.
Libabonile obaba yini kumbe ngomama ikakhulu abanakekela laba abantwana?
Kanti uyakwazi vele ukuthi lapho kulento engani ludubo ikakhulu emntwana ogogekileyo iningi labo kwandise ukuthi le mitshato idilike. Bekungela babo yedwa obhekezele umntwana ogogolayo. Obaba engababonile yibade besenza ama-sign language betshela laba izimumumu. Bekungela babo yedwa okutsho ukuthi khona nxa ekhona ubaba kulowo muzi yinto angafunda kukhuluma ngaye nxa engekho omama ngosima yedwa. And anti sonke siyakwazi ukuthi intandane enhle umakhota ngunina. So omama kumele sibakhuthaze bakithi bomama ngilubonile udubo eliphakathi kwalo ebantwaneni bagogi ngilubonile and kungiqamule umzima ngikhona apha vele angikwazi lokuthi ngizwane. Engikucelayo ukuthi phuma nini sixhasane sisilungisele labantwana babe lakusasa engcono.
Bakhona bonke yini lapho kufanele bebe khona laba bantwana isikolo lesi kumbe abanye abenelisi ukubhadala bakhona abangafundiyo?
Abafundayo kade ziyilaba balabazali ababalothando ukuthi babafundi iningi labo bavalelwe ezindlini ngabaphumi phandle ngabayindawo. Abanye bathathwa bahanjiswa emakhaya bayishiya kogugu ayifela khona ngale. Abanye yilabani ukuthi nxa kusenzakala bazamnyekela azafa bulawa yini indlala lokhu ezendlini ngoba ngumuntu ozamyangisa phakathi kwaZulu. Ayisiyo ndaba yabomama yona le, yindaba yethu thina kuZulu kandaba esingafuni ukuhlonipha la maluba. Sesisenze omama besabe ukuthi basitshengise uduba abakilo siphathisane bancedeke ukuthi silungise impilo yalaba bantwana.
Hayi, sibongile ukuxoxa lawe emhlonishwa. Ungabatshiyela liphi abalaleli kanye lalabo abanye abalondoloza abantwana abagogekileyo kanye labadala?
Abalondoloza abantwana abagogekileyo labazali babantwana abagogekileyo ngilitshayela ihlombe ngithangizathandaza ekuseni le mini lantambama ukuthi uSomandla aliphe amandla lenhliziyo ezizothekileyo ukuthi laba bantwana ligijime labo libafundise ukuthi bafunde sibili kube lula empilweni zabo ngoba nxa lingenzanga njalo mhlana lisipha laba bantwana baselampilo kuZulu kandaba waseZimbabwe. Mayuyu mayuyu Zulu kandaba, ngicela ukuthi ake siphumeni siyefike King George ngale liyebona abantwana abagogeleke ukuthi bayenzani libaxhase libaphathise ukuthi into abazenza banelise ukuthi bayezidengisa phandle bazakale ukuthi bakhona njalo ngabantu abaphakathi kwethu abenza imisebenzi emangalisayo edlula thina esingagogekanga.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalele ePhalamende njalo elwela ilungelo labesifazana labantwana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, sibongile ubelela ngelihle. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uChris Gande.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.